ikale njalo nje futhi khona la khona ilethe ngani flow ama message delivery afike ebantwini ah kuthi ngaf 10 wonke umuntu oyikhoret was completely off offline, so it has been like that for the past almost 5 to 5.5 hours. So now, internet. So, connect that is so. Abantu were supposed or were intending to get transactions numbers in eco cash. They were cut off, they were stranded, and the right thing is that they kind of lost it's not billions of dollars that they lost it. It's the few cannot charge. They want to belong to the transit. So, yeah, we'll be cool. I'm going to lose money. Good
to ask you, Kuluman, you got to say, Wunja.
That is, if you can really. Ngathi kodwa ngani sesesilombi njana ngicabanga ukuthi ngabe abantu bazabuthi bathi catch up with ilanga ngenhlanga but isikhona isisenza sibi asikatholi mina angaboni umbiko ovela econet ukuthi isho ukuthi uyokuhambe njani kahle kahle kumbe yikho ukuthi njengabe itela sjk abaselafikile ukuthi balokhuze bagcina amafishi nabe oni ne-fuel bethi iyadura kumbe yikho kumbe kulokunye abakwenzayo angazi khona lapho
nqa khonapho usivaliwe i-internet kodwa okunye okufana lokufonelana bekusebenza yini
hayi bekungasebenzi kulesikhathi lapho sibile bekule completely shut down I would say cut off kwesisikhathi ukuthi ngizama ukufona nokuzama ukuthi ingene but singabo 1-2 abafoni besesala completely sibile ukuthi sokasafoneleki umuntu
abantu bathini bayacabangela na ukuthi kungakwenziwe nguhulumende njengalaphana isikhathi lesana kuze kwenzakale
njengoba ngithile phambilini ukuthi khona la kucace kuhle ukuthi i-connect ekwenzileyo itshengise kumbe nguhulumende akwacaci kahle sibili kuhamba njani ngoba naye uhulumende kunjenje kakhiphe umbiko ukuthi atshele uzulu ukuthi kuhambe njani ngicabanga ukuthi uhulumende layo enje ngabe ethintekile ngoba abantu abaningi kumele bethenge ikhokheshi namhla imali kayingenanga so ngicabanga ukuthi kumele basitshele uhulumende ukuhambe njani kumele ukuhambe njani bese kwazi khona kanti kahle kuhamba njani kodwa abe-net one kade bekhona mina ngule-net one besikhona kulenjini azange ngiphume sibili bengiloke ngikhona kodwa abantu abasebenzisa ikhona bebengekho.